bebesabela bethuka betshengisela bekhala ngokuthi imhlanganiso yesadada ingasekeli uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ekuceleni ukuthi izijezo zomnotho ezethweswa iziphathamandla zemandlale ZANU PF ngamazwe athuthukileyo zesulwe. UNkosazana Nontokozo Malaba uthi izijezo zomnotho zingesulwa kuze kulungiswe ilizwe.
Ngilapha eTanzania embassy yesikhona lathi in solidarity lokuthi ama-sanctions kawahlali kuyinto esingayifuniyo elizweni ngoba ilimaze ilizwe kakhulu, but esibone kuyinto eqakathekileyo ukuthi ama-sanctions awahlali until kube lama-political reforms azavumela ukuthi ama-parties wonke manje kube le-rule of law. Abantu babali bafola imali encane kakhulu yesalisayo engakwanisi lokuyathenga isinkwa, engakwanisi lokuyahambisa abantwana ezikolo. Kuyini lokhu? Ama-sanctions kawahlali.
UMnumzana Sifa Shihoko uthi uMongameli John Magufuli le sadak yakhe bazehlulekela ngokusekela uhulumende weZimbabwe.
Sithi iZANU PF ishailed ama-anti-sanctions. Kwafane walungisa into ekhaya, wanike abantu be-Eastern. The whole world, we need the ZANU PF to reform and realign the constitution of Zimbabwe. Sithi lapha amaZimbabwe ethanda nina embassy. Sithi ama-sanctions angathi uMagufuli ilo kuze i-strategic yakhe wayenzayo ithotha his role of his dignity on Africa.
Ineni lithi akula zijezo zomnotho ezethweswa eleZimbabwe, njalo okuhluphayo kubangelwa yikwehluleka kwebandla leZANU PF ukubusa. Omunye wabo nguRumbi Chizambe.
Kwathi ama-sanctions abuya lomgabe ngingakwanisi ukuhlala labanye ukukhuluma labanye kuhle lokungakwanisi ukubusa kwakhe, yikho kwenza ukuthi sibe lama-sanctions. Pho lawa ama-sanctions okuthiwa abantu bedemonstrate against ngama-sanctions kanye njalo angena nini njani? Thina silo Mnangagwa for 2 years akazange asitshele ukuthi awakhe ama-sanctions aphuma kuhle. Yumbuzo esilawo le.
Isiphathamandla sebandla leZapu eLondon uMnumzana Arthur Molefe ebekhona laye lokhu kutshengisela uthi kakuzwisisa ukuthi indaba yama-sanctions ibulala njani ilizwe.
Angasuswa njalo kayisiwo ma-sanctions okuthiwa ngama-sanctions ngoba kayisiwo ma-mandatory sanctions esifana as I'm concerned, so kangikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Yikho-ke nxa sonke singademonstrate-a ukuthi sikwazi ukuthi ama-sanctions ayiwona yiwaphi, then singazwisisa. Kodwa ngama-sanctions ayasuselwani uMnangagwa bengakalungisa ekhaya.
Abaqoqe lokhu kutshengisela banikeze ugwalo labo lwezikhalazo kummeli weTanzania eBrithani ukuthi aluse kumongameli walelo lizwe kanye lamanye amazwe eSadak, njalo bathi izijezo zomnotho zingesulwa uhulumende kaMnangagwa azaguqule indlela abusa ngayo. Imele Studio 7 eLondon, igama labo ngu-Ezra Chisa Sibanda.